VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo omhla ka 26 kumfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe usesole ilizwe leMelika ngokwethesa izijeziso umnumzana Owen Mudancube ongumphathintambo wakhe obona ngokusebenza kwabacuphi esithi lokhu akudingakali ngalesi sikhathi.
Asitshongo ukuthi akula busela obukhona, yikho ke upresident wathi ke engena wake watho ukuthi mina into yakuqala emfuna ukuyilisa yi-corruption. Kiphaneka ama-sanctions akhona bese ngisithi iZimbabwe iyehluleka sibone ukuthi izehluleka ngathi.
Ngambe ukutshengisela okwenziwe izolo kusolwa izijeziso zenotho kuphumelele na?
Singeke satsho ukuthi iphumelele, njalo ngeke satsho ukuthi kayiphumelelanga. Bona abanikazi bayo mhlawumbe babona ngani iphumelele. Kahle kahle inxa sifuna ukukhuluma ukuqonda iqiniso yikudlalisa imali lokudlalisa ama-resources ukuthi kutshona kukhankaswa.
Inkomo ezifika phose inkulungwane ezinhlanu, 5,000, sezifile eMathebeleland South ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi.
Ezethu thina esingalalutho zizaphela njengalo nyaka khona zibeka kula nkume sizasala la. Dala thina sisakhula kwakuliswa amabhelana otshani yiyo ayinceda inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngani?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende weZimbabwe usesole ilizwe leMelika ngokwethesa izijeziso umnumzana Owen Mudancube ongumphathintambo kahulumende obona ngokusebenza kwabacuphi esithi lokhu akudingakali ngalesi sikhathi. Ekhuluma leStudio 7 namuhla umsekeli kamphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muthoti uthe kusobala ukuthi eleMelika lizama ukuthi abantu bavukele uhulumende wakhe bese lizifakela elimfunayo. Uqhubeke wathi izijeziso zenotho lezi ezikhathaza umuntu wonke zetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF ngenxa yohlelo lokwaba kutsha umhlabathi eleMelika elingaluthandiyo. EleMelika izolo ntambama lithese umnumzana Ncube izijeziso lisithi wephula ilungelo loluntu. Lokhu kumenyezelwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo. Inyathelo leMelika leli lize ngosuku lapho abasekeli beZANU-PF abatshengisele khona besithi izijeziso ezetheswa amalunga ebandla labo yiMelika le-EU, umanyano we-European Union, kumele zesulwe. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela iBulilima West edalela ePhalamende engowebandla leZANU-PF.
Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 lango-2003. Wonke umuntu odinga ukwazi uyakwazi ukuthi izidera ngomthetho okhona uParliament yeAmerica owavotelwayo ukuthi kunikwe izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ipanishwa ukuthi iZimbabwe ingayekelwa injalo izaba lokufundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho. So izijeziso zomnotho lezi zikhona, izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esile kukuthengisa amabhenki aweZimbabwe angenelisi ukusebenza lama mabhenki, amabhizinisi aweZimbabwe angavunyelwa, amazwe nawo lamabhizinisi bengavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe. So izijeziso zomnotho zikhona.
Ye, kodwa abanye basola bathi ziningi izehlakalo zenkohlakalo ukuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Asitshongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini lapha nalaphayana okuthiwa yi-corruption ngesikhiwa. Yikho ke upresident wathi ke engena wake watho ukuthi mina into yakuqala emfuna ukuyilisa yi-corruption. So aluba ngivuma ukuthi i-corruption ikhona, lokhu siyakwazi sakuvumelana kodwa akasazini ukuthi ngamanga ukuthi ngicatha ngomunye ukuthi kulezithezo zomnoko vulani ke ikhiphane kama-sanctions akhona bese ngisithi iZimbabwe iyehluleka sibone ukuthi izehluleka ngathi
lo ngumnumzana Nathi ngumuzi Phuthi omela ibulili ma-West edalela ePhalamende engowebandla lezanu PF ukusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilithane zitshengisele phambi kwesigodlo sikameli weTanzania zichothoza umongameli John Magufuli weTanzania onguye umgcini sihlalo wemanyano weSADC zesithi inhlanganiso le ilesandla kunkinga eziseZimbabwe. Umanyano weSADC ubuxhasa ukutshengisela eZimbabwe kusolwa izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF njalo yethule umbiko igcizelela lolu sekelo. Umanyano weAfrican Union lawo uthi kufanele lezi zijeziso zesulwe ngoba zibhidliza umnotho welizwe. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bebehlabela, bethuka, betshengisela, bekhala ngokuthi inhlanganiso yeSADC ingasekeli uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ekuceleni ukuthi izijeziso zomnotho ezethuswa iziphathamandla zebandla leZanu PF ngamazwe athuthukileyo zesulwe. Unkosazana Nontokozo Malaba uthi izijeziso zomnotho zingesulwa kuze kulungiswe ilizwe.
Ngilapha eTanzania embassy yesikhona lathi in solidarity lokuthi ama-sanctions kawahlali. Kuyinto esingayifuniyela izweni ngoba ilimaza ilizwe kakhulu but sesibone kuyinto eqakathekileyo ukuthi ama-sanctions awahlali until kube lama-political reforms azavumela ukuthi ama-parties wonke manje kube le-rule of law abantu babali bahola imali encane kakhulu yesabisayo engakwanisi lokuyathenga isinkwa engakwanisi lokuyahambisa abantwana ezikolo kuyini lokhu ama-sanctions kawahlali.
Umnumzana Asifa Shihoko uthi umongameli John Magufuli leSADC yakhe bazehlulekela ngokusekela uhulumende weZimbabwe.
Sithi iZanu PF failed ama-anti-sanctions. Wafane walungisa into ekhaya. Wanike abantu beIswati. The whole world, we need the Zanu PF to reform and realign the constitution of Zimbabwe. Sithi amaZimbabwe eTanzania embassy. Sithi ama-sanction ufana angajist uMagufule ilo kuze i-strategic yakhe wayenzayo i-total he has lost his dignity on Africa.
Ineni lithi akula zijezo zomnotho ezetheswa ele Zimbabwe njalo okuhluphayo kubangelwa ikwehluleka kwebandla leZanu PF ukubusa. Omunye wabo ngurumbi Chizambe
kwathiwa ama-sanctions abuya nomgabe ngokungakwanisi ukuhlala labanye ukukhuluma labanye kuhle nokungakwanisi ukubusa kwakhe yikho kwayenza ukuthi sibe lama-sanctions pho lawa ama-sanctions okuthiwa abantu bedemonstrate against ngama-sanctions bani njalo angena nini njani thina silo Mnangagwa for 2 years akazange asitshele ukuthi awakhe ama-sanctions aphuma kuhle yinto yiwumbuzo esilawo le.
Isiphathamandla sebandla leZapu eLondon, umnumzana Arthur Molefe, ebekhona laye kulokhu kutshengisela, uthi kakuzwisisa ukuthi indaba yama-sanctions ibulala njani ilizwe.
Angasuswa njalo kayisiwo ma-sanctions okuthiwa ngama-sanctions, ngoba kayisiwo ma-mandatory sanctions as far as I'm concerned, so kangikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Yikho ke, nxa sonke singademonstrator ukuthi sikwazi ukuthi ama-sanctions ayiwona ayiwaphi, then singazwisisa kodwa ngama-sanctions ayasuselwani omnangagwa bengakalungisa ekhaya.
Abaqoqe lokhu kutshengisela banikeze ugwalo lwabo lwezikhalazo kummeli weTanzania eBilithane ukuthi aluse kumongameli walelo lizwe kanye lamanye amazwe eSADC njalo bathi izijezo zomnotho zingesulwa uhulumende kamnangagwa azaguqule indlela abusa ngayo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Silokhu sikudaba lwezijeziso zenotho kambe ukutshengisela kwayizolo kuphumelele na njalo kuzaletha umahluko elizweni kusasa. Sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Singeke satsho ukuthi iphumelele njalo ngeke satsho ukuthi kayiphumelelanga. Bona abanikazi bayo mhlawumbe babona ngani iphumelele. Kahle kahle nxa sifuna ukukhuluma ukuqonda iqiniso yikudlalisa imali lokudlalisa ama-resources ukuthi kutsholwa kukhankaswa. Ngoba izifo zomnotho lezi zilakho ukusuka futhi zilakho ukubhodwa ngale kwazo ngabe abantu laba ba serious ngokudila le corruption baqede ubugwelegwele lezizinto ezinzinto lezi ziyaluka sekawozodwa lula wadinga ukuthi abantu bazi bakhankasa kodwa ke njengoba bekhankasa labo balelungelo lokuthi benze lokho abawukholelwayo
kungani abantu bengabuyanga ngabuningi babo ikakhulu National Sports Stadium eHarare
izizathu zingaba ziningi okokuqala abantu abanamali zokuhamba indaba yakhona le ingani kayichazi kangako ikakhulu abantu bemadolobheni angibona abantu bakhona kuyinto engabajabulisa kangako ukuthi baze baqhuqume kashe kashe akulanto umuntu makhaza ayitholayo ngakho lokho nanxa bekukade njengoba sokuba yi-national project bese kumele kube yi-national duty so abantu abanye bazihlalela ezindlini okunye futhi-ke kungani eHarare bekulamapholisa abaningi bengani kuye kulokukhangelela kuyokwesatshelwa okuthi kungaba lodlakela abanye abantu abanjengami abangamagwala okuya besaba ukuhlitshwa yi-tear gas kumbe ukutshaywa ngamatshe basebezihlalela ezindlini zabo ukuze babesefa lapho bona babakade bekuqoqa abayenzanga umkhankaso ocacayo oyenza ukuthi abantu basuthiseke kade ngabe silizwe kwathiwa kuzokukhankaselwa izijeke kususa izijeke zozomnotho zonke siqala ngezakithi esizenzele zona ezinjengabugwelegwele hhayi lami kade ngiza kusukuma ngihambe ngiye ukuthi lapho madudala yakhuluma so abantu basebecabanga ngelisheli banzi lokuthi nxa sikhuluma ngezijeke sozikhuluma ngazidi zangikhona ngoba zivele eziningi sinezijeke sozethu esizenzele zona elokusa lezi zijeke sozizifakwe ngelizwe lemelika
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu sixoxela ye esegweru. Inkomo ezifika phose inkulungwane ezinhlanu 5000 sezifile eMathabeleland North ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Kanye lamanzi lokhu kuza ngesikhathi ingcwethize sithi ukuchisa okukhona kulezi nsuku kuzadala ukoma kwamadamu uAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampaba kuvimbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela
Umnumzana Diski Mthemwa ingcwethu kwezokufuya kwenkomo ezansi eMandebeleni kugatsha lweAgritech uthi ningi zalezi nkomo zifele Bad Bridge njalo ziningi esengozini yokufa izulu lingaphuza ukuna ngoba amadamu amaningi awasela amanzi so kucube inkomo ezizinkulungwane ezine lamakhulu ayisikhombisa 4729 kulesi sabelo ngenxa yendlala edale kungani kuhle kwezulu egwanda lakho ziningi inkomo esezifile ngenxa yendlala umnumzana Mbizo Moyo isakhamuzi senandeni egwanda north uthi esabelwa ukuthi uzavala isipaya lonyaka
indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu inkomo ziyacuba akulamanzi sincediswayo kakukho ezethu thina esingalalutho zizaphela njengalonyaka khona vele kakula nkomo esizasala layo dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani yiyo ayinceda inkomo namhlanje kakukho inkomo sizazinceda ngani
umnumzana Cornelius Dube ngesinye njalo esakhamuzi senyandeni uthi ukucuba kwenkomo lokhu sekudala ukuthi into engiyazi yehle esithi bazasala bengabayanga lonyaka ngenxa yendlala ekhona
into ekhona yokuthi ziyacuba omunye uthengise 80 kwibhondi uncedo esilufunayo la yikuthi lokhu esikutholayo even uqethu kutsho ukuthi lathi kasisekho njengoba lathi ukuthi sisize abantu bethu kwakusela lutho so kutsho ukuthi lakhathi sabantu bami ngikhuluma nje akulalutho abaluhle bakudle imbhida yonaleni yilimayo nofutha nowathi imayini zakwenza njani
lanxa isimo sisibi kangaka emaphandleni akula manyathelo athathwa ngurhulumente awuncedisa izakhamizi ukuze inkomo zingafi kutsho umnumzana Themba Ndlovu okukomite ebona ngengozi ezehlela isigaba
inkomo azikakudla lamanzi sasizamile abamalima babesizamile basenzela idamu but idamu lakhona selicitshe ngobizulu kalinawo So inkomo ziyalokhu ezihlupheka zicuba kubathi amanzi okunye kwamanzi siyakhelela emfuleni lezigotshweni hayi uhulumende kasincedi singalozi sincediswa ngama-organization kuhulumende asasincedisi ngolo sike sezwa ukuthi sizathola imolasis but yithi ayikafiki.
Ukhansila kaward 5 enyandeni umnumzana Adam Bebe uthi ziningi kakhulu inkomo ezilokhu zicuba esigabeni sakhe ngenxa yendlala.
Khuluma so lokhu ezisifa ngikhuluma so namhlanje bokulezinye kade besithi bayahlinza ku-village 5 le inye bathe kade besithi kungcono iqunywe ngoba la singena ezimpedu ilokhu ileli njalo iselangene etshebetshebeni. Nxa kuthi bayavusa ihlilenge umzimba wonke yehlule okuthi lokhu ukuthi vele ayincediseki ziswele utshani ziswele la manzi.
UBebe uthi uhulumende ogoqa izandla ngoduba ababhekane lalo esithi inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezibasizayo.
Hayi angaboni uhulumende encedisa inhlanganiso eke yaba khona ngamavocha yimalima kodwa la ivumela umuntu olenkomo ezingu-7 kusiya phansi ukuthi angene emavocheni ubungena ngedigit ukuze uqualify more than 7 ubungaqualify. Kuza kuba ikhela ikuyasincedisa esifakela sekusela amaklebhu ukuthi sithathe amanzi sizinathise khonapho. Kuyaphathisa sibili kunoku ukuthi zinathe ngoba lakathe siyazinathisa khonapho.
Kwamaviki amabili edlulileyo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mhadi uthembise ukuthi uhulumende uzancedisa abalimi ngesikuba ukwenzela ukuthi inkomo zibe lokudla kodwa kuze kube lanamhlanje lesi sithembiso siyize. Abe-agritechs bathi besabela ukuthi inkomo ezifika phose inkulungwane ezingama-200,000 zizacuba lo nyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisenyandeni ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya okwesikhatshana ezandleni zikaChris Kande weStudio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Kande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso ye-Sexual Rights Center. Abanye osisi abathengisa ucansi bayaphiwa imali nge-ecocash umuntu abesephinde ayithathe futhi ayenze ukuthiwa yi-reverse lokhu ngesilungu. Ngeziphi ezinye indubo abadibana lazo bona labo ma?
Siye sikhangele ezini kubomama bona laba abaphila ngokuthengisa ucansi khathesi sezizenhlelo zokuthi benze okunye emaceleni ukuze basupplimente lowo msebenzi abawenzayo ngoba siyananzelela ukuthi even phandle lapho abasebenza khona imali kayikho ikheshi njengoba eZimbabwe ingabonakali bayatholwa ngabantu abafuna ama-services abo. Umuntu athi ngizakufakela ikhokheshi ayifake ikhokheshi agijima ye-reverse i-transaction kuyani. Ngakho-ke ngabantu laba abafuna ukuziphilisa so kumele ukuthi sibe le nhlelo ezinye ezingabancedisa ukuthi benze imali emaceleni.
Zinhlelo bani zona lezo?
Sikhuluma kunje naliviki sizaba le program okuthiwa ngama-income savings and lending training esizababiza bazofundisa ukuthi imali kanti wena ungayithola sungayigcina njani kanti njalo sungayenza ukuthi ikuzale ibe ningi njani. Labo abazingitshi kwezokuzalisa izimali abazabuya bezobafundisa ukuthi laloba uthole enganani ungayizalisa njani imali leyo ukuze ibe ningi. Yikho-ke futhi ukuthi sibafundise khona sibakhuthaza futhi lokuthi bafume amaqembu okubolekana izimali. Siyafisa ukuthi amaqembu lawo abe ngamaqembu azabhalishwa kusemthethweni ukwenzela ukuthi khona nxa lo eboleka esesuke wehluleka ukuthi ayibhadale benelise ukuthi baye emthethweni bathole imali yabo le engabe isithethwe ngomuntu.
Ngaphandle kwakhona okokutshoyo ukuthi abanye osisi abathengisa ucansi bayaphiwa imali nge-ecocash umuntu abesephinde ayithathe futhi ayenze ukuthiwa yi-reverse lokhu ngesilungu. Ngeziphi ezinye indubo abadibana lazo bona labo ma?
Kulezi isuku udubo olukhona kakhulu ukuthi singathi crime amacala sesuke ahanda ayaphezulu. Abantu abahlukumeza labo mama inani labo selisuke lakhulu. Abantu abaningi bafuna ukuzithathela ucansi bengavumelananga labantu labo bacansi singakuthi khona ngesilungu sexual violence. Baningi abakhalayo bedodiwe ngabantu umuntu emthembisa ukuthi khona ufuna ukuthenga ucansi kanti ke umuntu ufuna ukuthi ayembamba ngamandla angambhadali kumbe azithathele ngodlame lolucansi oluthengiswayo. Baningi omama asebelimele beseqa ezimoteni zihamba bebaleka umuntu osuke wathi hhayi siyangale enyakatho ikanti nango setshaya imoto eqonda entshonalanga. Umuntu ahlananzele ukuthi lapha sengidujiwe. Kulaba abalandela ezindaba zafica ukuthi inani labo mama bakhona abanye sesike sezwa ngabo badujiweyo bebulewe emaloji lapho abantu abaningi abajala ukuyabhupha khona nxa besenza umsebenzi lokuthengisa ucansi. Ngakho-ke ngathi crime le violence kuba umama abathengisa ucansi sebusuke lakhwela singazi lokuthi libangelwa kuyini.
Kodwa bakhona yini eselike labamela enkantolo lapha osisi sebengene kundaba ezifana lazonezo?
Yes, ilohlelo olukhulu lapha enhlanganisweni yethu okuthiwa khona yi-rapid response program. I-rapid response program ikuthi khona nxa kukuthi ukhona osuke wawelwa ingozi yenelisa ukusifonela laloba yisiphi isikhathi sigijime siyemphathisa. Abaningi sibaphathisa ngokubanikeza amagqwetha azabamela emakhothi kumbe kubancedisa ukuthi bayevula amacala nxa besuke bathi baphanjaniswa. Ababelinyaziwe siyabathatha sibahambise ezibhedlela sibancedise ukuthi bathelwe ukwelayo. Ngakho-ke baningi sibile sesibaphathisile ngendlela ezithiyeneyo ikakhulu lapha kubulawayo.
Lo-ke bekungumnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso ye-Sexual Rights Center, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilaye.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Latisa Sibongile Banda, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party eLupane, sihlaziya isimo somnotho elizweni.
Ubunzima obukhona buyesabeka ngoba nxa abantu bezayehluleka just to get i-basic health care and khonapho behamba imango uhlangana lokuthi ilanga lithisile amanzi asekhiwa khatshana awatholakali kugcwele imiyane imikhuhlane ibhahile isize affecta lezinyamazana like onkomo and so forth ziyawa. Ungaze uhambe esibhedlela okwakho sokuyikubhadala imali yokuthi uhambile wafika esibhedlela kodwa okusalayo usubhalelwa ukuthi uyezithengela. Udinga uswele ukuthi kanti indawo ebengahle befaka amadokotela khona ngale lapho esithenga khona imithi kunokuthi sibe simotha isikhathi sisiyalelale.
Lokhu kutholakala kuzo zonke yini izibhedlela kumbe ezinjengabo St. Luke's labo St. Paul's ingcono kulezi zikahulumente?
Ezabo St. Luke's ezama-missionaries ziya zibe nganeno ngoba asithe nxa yi-paracet kumbe amanye amaphilisi angamakhulu kakhulu ama-antibiotics lana anzima. Kwesinye isikhathi uyathola usizo njalo lama-doctors angikhona ayaku-attenda akufanani lala akahulumende abe eku-strike efuna imali engezelelwe kwathi nithi ngale. Ngakho zafica ukuthi lanxa ngabe ngabe benezinto ezihlayelayo kodwa okusalayo bazimisele ukuthi basize abantu ngoba udubo olukhona luyesabeka. Bese kuthithi la amaklinika abebhekane labohulumende maybe lama-council lapho kulobunzima ayikhona kokudlala kulobunzima obuzwayo.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi izijeziso zenotho ezetheswayo leZimbabwe yizo ezivangela konke lokhu ukuhlupheka. Ubona ingane yisisizathu yini lesi?
Ama-sanctions la abakhuluma ngawo ngama-targeted sanctions and bona khona futhi akhangela ngama-billionaires abakha ama-mansions wherever they want and whenever they want and basebenzisa abantu abadubekayo and babatshela information engayisiyo kanti ama diamond eshiyazwa kwakungamasanctions yini besenza icorruption eyayikhona ngani siyazazi izindawo ezithile ekade kule corruption khona uhulumende kavume icorruption yakhe ayekele to blame it on the bunny ephambanisa abantu ngoba bona belendlala ngoba bona bedubekile ayekele ukusisebenzisa bafaka ngelanga lesikolo abantwana bebhala imhloliso mina njengomuntu ongumama osebenza nzima esebenzela abantwana kungenza ngehlise inyembezi okutshengisela ukuthi uhulumende lowo ucabangela isikhwama sakhe hayi impila kahle yabantu lentuthuko yabantu elizweni ngoba umntwana i-future leader and they are future presidents and future ministers indaba bengamathanga nge-Saturday and lathi I think abantu lathi we are to blame ngoba nxa sithula singabantu siyabe sisithi thina sivumelana nalokhu uhulumende akukhulumayo kwama-sanctions
impilo yabesifazana labantwana yona injani khona ngapho elupane ikusasa yabo injani
Dadewethu, kulomuntu wesikhiwo okuthiwa i-survival of the fittest disaster. Ubunzima bonke obukhona elizweni kuwela phezu kukamama. Sesigcinyitshe lalapho kwakungamelanga sigcinye khona ilitshe. Lalapho vele kwakumele usukume ube lamandla ungumama ukhulume lokhu nalokhu. Umbu uphikise enye into oyibonayo ukuthi i-wrong. Ngenxa yokwanengqondo zakho sonke isikhathi. Sezidizi zigijima siyadinga ogongoro siyadinga inhlumela ukuthi ufide abantwana asithi ungumama wena ubaba akasekho phakathi komuzi inkomo nxa zisiwa ungumama ukubanjiswa ngubani uncedwa ngubani ukuthi udinge i-feeding yenkomo udinge i-feeding yabantwana udinge amanzi ahanjelwa imango sihamba ubuhlungu obuthwelwe ngumama kulezi nsuku iqiniso lihle izihlabo lemikhuhlane eminingi lizafica ukuthi ngokuya kwesikhathi izawela umuntu ongumama yikho sufica lamakhensa lawo izinto ezazitshelatshwa kudala sokumemetheka ngenxa yokubana umzimba kamama awusengumzimba oqinileyo owondlekileyo ngoba odla ngesikhathi njalo usenza izinto kulama-limits sesiphomba ukwenza nje ukuthi ilanga lingatshona ngisebenzele imuli ngibambe lokho engikubambileyo at least abantu abami bafaka esisini kodwa ngiyakutshela iqiniso kuneminye imizi okokuthi lo mlilo nxa uwubona nje uvutha uyamangala ngoba lesithwala asisabekwa eziko sebesizwa ngabomakhelwane ngoba akulalutho akulinywanga izulu kalinanga kumnyaka ophelileyo and kulo umnyaka kuyatshisa bhezi akusela manzi ezifotheni ezibhoraneni ezinye azisela manzi leminye imfula xa uzabona kusitha uthangane vele uyabona la ukuthi sokulodubo olumangalisayo omama sithwele nzima omama sithwele nzima iqiniso lihle
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Latista Sibongile Banda isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party eLupane Leo ke Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ayike sesifika emaphethelweni ohlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhla uhulumende weZimbabwe usesole ilizwe leMelika ngokwethesa izijeziso umnumzana Owen Muta Ncube ongumphathi ntambo kahulumende wabona ukusebenza kwabacuphi esithi lokhu akudingakali ngalesi sikhathi Gambe ukutshengisela okwenziwe izolo kusolo izijeziso zenotho kuphumelele na sizwe imbono ehlukileyo ngalolu daba. Inkomo lokho zicuba emathebeleleni South. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.